tisendaba ku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 11 kumabasa 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuyabonisa ke ukuthi siqondile thina njengenhlanganiso esithi akuhlolwa abantu abaningi kakhulu, uhulumende kayeke ukuthi alinde kuphela sebegula kakhulu.
Iningi lithi ukukhuphuka kwenani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus lisiya kwabalitshumi lantathu kukhomba ukuthi bengaba bebaningi abalomkhuhlane lo elizweni. Ngakho uhulumende kumele engeze inhlelo zokuhlola Zulu. Inhlanganiso yemisa Zimbabwe isimangalele amapolisa emthethwandaba iwetesa icala lokuhlukuluza intatheli ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Lonyaka umnyaka wokuqala ukuba amakholwa adlalela iPasika ehlukene lolalo umuntu engkhaya.
Amakholwa isiKristu ananza ikhefu lePasika esezindlini ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi ukukhuphuka kwenani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus lisiya kwabalitshumi lantathu kukhomba sobala ukuthi bengaba bebaningi abalomkhuhlane lo elizweni kodwa bengakwazi ngoba inhlelo zokuhlola uzulu zingekho. Uhulumende uthi phezu kwabantu abalitshumi lanye kulababili ababanjwe umkhuhlane lo izolo. Asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe bathathu njalo asebehloliwe elizweni lonke bangamakhulu amane lamatshumi ayisithupha kuphela 463. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Ilanxa inani labantu abahloliweyo lilincane kangaka, abantu asebetholakale belalo bayaqansa. Kuyabonisa ke ukuthi siqondile thina njengenhlanganiso esithi akuhlolwa abantu abaningi kakhulu, uhulumende kayeke ukuthi alinde kuphela sebegula kakhulu, aphuma angenela ngaphandle ahlola abantu alandelela abantu. Funa igciwane lihlezi emalokithini, lihlezi emakhaya, lifihlekile. Ukuhlola abantu abaningi kuza kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sizwe lokungakanani, sithatha amanyathela njalo okuvikela okugwema, ngoba nxa sigwema into esingayaziyo akukho lapho esiya khona. Kumele sizivikele entweni esiyaziyo ukuthi imemetheko okungakanani, kuzaba lula ukuthi siyivimbe. Akuhlolwe ngendlela ebanzi kulalokho okwenzakala khathesi.
Umumo unjani ngoba sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi amapholisa lamasotsha azaba enyakazela ndawana yonke eselula isandla somthetho ngendlela eqinileyo kulabo abazabonakala behamba-hamba?
Yebo, amapholisa lamasotsha ayabonakala edolobheni lezindaweni ezinye ezisema-growth point emakhaya bevimbela abantu ukuthi bangangeni edolobheni. Abanye abangena befuna impopho, befuna ochukela, befuna imbhida okhabishi bababuyisele emuva. Thina sithi njengenhlanganiswa isiyonto edingi AK, edingi machine gun, edingi ibhazuka le. Le into edinga ukucebisana lezakhamizi, ukufundisana lezakhamizi, i-awareness issue, so law enforcement issue, yokufundisa abantu. La mapholisa labahlangana lawa abantu kabafundisa ukuthi buyele emuva, kanti ngabe ahlangana labantu abasebafundisa ke ukuthi kungani bengafanelanga babe phakathi edolobheni, bekuzaba yinto enhle kakhulu leyo. Kumele abantu bafundiswe, hayi ukuthi bethuswe, hayi ukuthi batshaywe, hayi ukuthi kuthiwe buyela nje kungazange kwakhangelelwa ukuthi emuva uyakudlani. Akube yinto yokufundisana yokucebisana, isizwe singabanjalo lizavimbeleka ke igciwane leli lingamemetheki.
Umnumzana efidlela Ncube ngoinhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor.
Direct from Washington, the voice of America.
Inhlanganiso yemisa Zimbabwe isimangalele amapolisa emthethwandaba iwethesa icala lokuhlukuluza intatheli ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso le ithethe inyathelo leli ngemva kokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezigoqela ezestudio 7 kanye lenewzimbabwe.com. Imisa Zimbabwe ithi inkantolo kumele ilaye amapolisa ekele intatheli izindaba zisebenze zikhululekile. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights layo imangalele amapolisa lamasotsha iwethesa umlando wokungenela abantu emayadini abo ebahlukuluza. Umthethwandaba uzahluza lolu daba ngomvulo. Amapolisa lamasotsha wona aqhubeka egcwele emigwaqweni lasemadolobheni emizameni yokwenqabela ukuhamba-hamba kwabantu. Amakholwa esiKristu lonyaka ananza ikhefu lePasika esezindlini ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Wona osubulele abantu abathathu eZimbabwe labedlula inkulungwane ezilikhulu emhlabeni wonke jikelele. Ikhefu leli liqale izolo ngokubethelwa kukaJesu esiphambanweni njalo ligqitshwa ngokuvuka kwakhe ngesonto. AmaKristu avame ukuba lemilindelo eqala khona ngolwesihlanu iphele ngesonto. Kodwa iCorona ikwalile lokhu lonyaka. Sixhume umfundisi uSeni Spanda wasichasisela ukuthi balinanza njani leli khefu.
Lonyaka umnyaka wokuqala ukuba amakholwa adlalela iPasika ehlukene lolalowo muntu engkhaya. Kodwa into eyenzakeleyo ukuthi amabandla ehlukeneyo abekhulumisana lamakholwa labazalwane babo ebulenjini besenza inkonzo bebatshengisa ukuthi nxa umuntu engkhaya engabala yiphi imibhalo bangathandaza njani, njalo nxa kulesidlo okumele basithathe bangakwenza bengkhaya beyimuli. Ngakho abantu abaningi bathethe isikhathi namhlanje belezimuli zabo bethandaza bendawonye, abanye njalo besidla isidlo beyimuli. Kodwa sicabanga kakhulu ukufa lokuvuka kukaJesu Kristu okuyiyo ithemba lethu esilalo, njalo yintshumayelo ekhona esisekelo samabandla wonke.
Ulilunga lenhlanganiso esibunjiwe ejonge ukudingela usizo isibhedlela se-Ekusileni okuyiso esikhangelane lomkhuhlane we-coronavirus kobulawayo. Sizobani kahle kahle eliludingayo?
Isibhedlela sekusileni njengoba abantu abaningi sikwazi ukuthi sasihlezi singalambheda, sasihlezi singalazinto eziningi ezidingakalayo ukwenzela ukuba isibhedlela sisebenze. Ngakho sidinga izinto eziningi, kudingakala imibheda, kudingakala ingubo, kudingakala izitulo, kudingakala ke izinto eziningi ezenza ukuba isibhedlela sisebenze nxa abantu behambekiswa. Ngakho ke umsebenzi okhona kathe sekusileni yokulungisa konke lokhu kwenzela ukuthi isibhedlela siqalise ukusebenza. Ikanti nxa sikhangelela umkhuhlane we-coronavirus kufunakala izinto eziningi, ama-ventilator, kuyafunakala njalo u-oxygen, kuyafunakala umoya ukwenzela ukuthi nxa abantu begula kakhulu bathole zonke lezi zinto. Izinto ezidingakalayo kumele zibe khona. Ngakho kudingakala imali. Abantu bengaya ebulenjini osobulungisiwe obe ambulawayo fighting against COVID-19, kukhona khonaphana kuyatshengisa ama-account okumele abantu bafake khona imali, kuyatshengisa njalo ukuthi i-account kumbe yalapha e-Nostro kumbe i-account e-dollar yeZimbabwe kumbe njalo i-EcoCash account. Konke khonokhana kukhona ku-Facebook account ambulawayo fighting against COVID-19. Njalo into eqakathekileyo ukuthi le inhlanganiso kudingwe i-Deloitte abangama auditors abazakhangela ke konke okulethwe ngabantu ukuthi kusetshenziswe ngendlela efanele.
Omnumzana Useni Spanda ngumfundisi sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zithi sezihlalela evalweni kulandela ukuqhamuka komkhuhlane woqhuqho imalaria yawona osubulele abantu abayisithupha kulumhlubulo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abogatsha lwezempilakahle bathase bebulele uqhuqho laba bagoqela abantu abahlala e-Bedbridge oyedwa wobuvuma lomunye wenkhwale eGwanda South. Abafika phosa amakhulu esiyagalolunye bahlaselwe yilo mkhuhlane njalo iningi labo ngele Bedbridge. Ezinye izigaba ezibhekane lalolu dubo zibalisa insiza, imangwe, iUmzingwane kanye leMatobo. Umkhuhlane oqhuqha uvamanga eGwanda, kungakho iningi lezakhamizi lethukile. Ukuhlaselwa kwawo ngasikhathi sinye lo mkhuhlane we-coronavirus kubangela ukuthi abanye benakekele ukuthi abafayo laba babulawa yiyo i-coronavirus. Kodwa uhulumende uthi akunjalo. Unkosikazi Evelyn Ncube owevuma ngomunye wabakhalayo ngemva kokubhujelwa ngumntanakhe obele iminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lasithupha kuviki edlulileyo obesemba igolide kumfula uMzingwane. UmaNcube uthi baphuza ukuyafika eklinika becabanga ukuthi ubulawa yinyongo. Bathe sebesiyafika umkhuhlane usuxhwalile, badluliselwe eGwanda ngemva kokuba baye kobulawayo lapho umntana akabhubhele khona.
Seze sifika ngale bathi hayi imalaria le isikhwelile, ivele iyakhwela, uphuzile, ubemela uye ngelanga lesithathu eqalisa kumbeni 2, so yena uzoba kuya ngelanga lesi-4.
Sixhumane njalo lesinye isakhamuzi ebuvuma uMnumzana Morgan Dube osuka komajiya oko wahlaselwa yilo mkhuhlane kuviki edlulileyo.
Abe sengitshaywa likhanda dola la lesishini sami sokugotshwa laphakathi kwala ukuthi ngidle temvu yokuseni ngahle ngabona VHM bangihlaba bahle banginika i-treatment.
Esinye njalo isakhamuzi uMnumzana Matthias Moyo uthi umkhuhlane oqhuqho usuletha ukwesaba okukhulu kuzulu esigabeni sabo.
Besingalama ikhesi zamaningi, yona le ikhesi ekhulu imekade silathi sethusile selukuthi ha sesize siba lo mntu olunywa imalaria ebulalayo. Angabe velele ngapha abantu bayazisebenza njengoba njilo, abanye bahamba bayekuta abaye ngaphilangayo, abanye basemagcimbini ezithi zantsho. So ungafika ukuthi uyenxa uyabe kuthethe kwabo ngoba kusegangeni, awula mosquito net yakho liyanohambelayo.
Lo babezempilakahle besithi bathatha amanyathelo okuvikela uzulu afana lokupha izakhamizi ama-mosquito nets, iningi lowasebenzisa okunye hathi ukuvikela iminyane. Kuthi unkosikazi Gladys Moyo Manala yena ubona ngezempilakahle esigabeni.
Abanye bayenza beyakha izilugu zenkukhu ngawo sibili sesesaba lakho silandelela sibuza sile committee esayikhethayo kuma-community health clubs ukuthi basincedise, sikhuluma ngezempilakahle ukuthi basincedise ukuthi sihambe sizama ukuthi abantu banga-abuse amanethi lawa.
Unkosikazi Precious Banda laye obona ngezempilakahle esigabeni semajiya uthi iningi labantu lethukile ngokuqhamuka kwalo mkhuhlane sikhathi sine lo we-corona.
Abantu bavula amehlo lokhona ukuthi angezwa okuncinyane uthitha endilanda instead bandilanda baze bandadele emasimini banjise lokho engiyabe ngikwenza.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emaNdebeleni unkosazana Rudolph Kotzore uthi ukuna kwezulu eliningi ekuqaleni komnyaka yikho kudale ukwanda kwemiyane esibangele uqhuqho.
Remember the I think sometime in February the whole country received some rains for about a week including
yakhumbula ngenyanga kaNhlolanja kuke kwana izulu ilizwe lonke kugoqela lasezansi emaNdebeleni. Ngemva kwalapho umkhathi wabuyela kojwayelekileyo okwenza iminyane yenelisa ukwanda. Saba labantu abahlaselwa umkhuhlane woqhuqho eBedbridge. IBedbridge yona incelelane lechiredzi lapho okuvame khona lowo mkhuhlane.
Uthi Kotzore ukhuthaza njalo uzulu ukuthi agijimele eklinika xa engezwa kuhle ukuze ayelatshwa kusesemasinya.
Emuntwini ongelalwazi lalo umkhuhlane sengacabanga ukuthi kungaba ngokunye ngenxa yokuthi nxa isikuhlasele kakhulu isifuba siyaba buhlungu, kugijinyiswe yisisu, ube ngani suwumana lokunye nje okutshiyeneyo.
Abezempilakahle bathi okwamanje sebephe abantu ama-mosquito nets afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 174,000 eGwanda laseBedbridge ukuze bazivikele. Ngimele iStudio 7 ngisebuvume eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, singene kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ithi ilahlekelwe ngamalunga ayo amabili kusehlakalo sokuhlukuluzana ezindlini ese-domestic violence, kambe abesifazana lamantombazana baphephile selokhu abantu behlezi ezindlini. Ukuhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxa lesiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Catherine Jubane.
Silembiko ethize siyitholileyo enye ephathelene nabanye ababalisi. Kulombalisi wethu omunye otshonileyo kuthiwe utshaywe indoda yambulala. Kanti-ke njalo kulabanye abahlukunyezayo ngendlela eziningi ezijiyeneyo. Ukuhlukunyezwa sikokubulawa nokutshaywa kodwa ukuhlukunyezwa kubuya kungakuningi. Ukuhlukunyezwa kungabe kuyizinkulumo, kuyabuya njalo ukuhlukumezeka ezimalini. Kanti ukuhlukunyezwa nje kungathatha loba yiphi i-dimension, kusengukuthi okwenzayo ukwenza ngasizathobani. Izizathu zingabe ziziningi. Okokuqala, abantu ikakhulu kuleli lizwe lakithi eliZimbabwe ngabantu abaphila from hand to mouth. Ngisitsho ukuthi ngabantu abadinga imali yokudla khonapho eZimbabwe. Lapha kuzima ukuthi ungaba nama-savings uthi ngilisevile ngile mali ethize engiyibekileyo ngomumo we-economy yethu okwalesi sikhathi. So khonokuyana kuyahlukuluza, wonke umuntu kuyamhlukuluza, angabe ngubaba kumbe ngumama, konke khonokuyana kuyamhlukuluza. So sokungabangela ukuthi kube lolaka ebantwini. Umama layo uyabe ekhangile abantwana bamkhalela labo ufuna ukudla, ingxenye la bese ekhuluma-ke lo mkakhe ukuthi khona hayi baba lapha kunje kunje, bese ugcina sokungavuka-ke ulaka ukuthi kanti right mina uthi imali yakhona ngiyithathe ngaphi. Isicelo nje besisifisa ukuthi ngabe uhulumende uba lezi nhlelo zokuthi aphathise abantu ngalesi sikhathi esinzima esi-lockdown, ngoba abantu abaningi abasebenzi. Akhona yebo amanye ama-department okuthiwa ayasebenza njengakubo-mining lakubo-farming, but abantu beZimbabwe ubuningi babo vele ngabantu abazisebenzayo abazithengiselayo izinto. So kwezinye izindawo vele akula bantu abathengisayo, so kuba nzima ukuthi umuntu imali angayithola ngaphi. Khona kuyana kungagcina kubangela udlakela ezindlini ebantwini abangumama. Kanti-ke labo abantwana nxa umama ehlukumezekile kutsho ukuthi umntwana layo uzahlukumezeka.
I-lockdown le izaphatha njani izifundi lababalisi besifazane kanye lamantombazane?
I-lockdown ilungile, i-right, ngoba kuyamele ababalisi labo abantwana bavikeleke. Kodwa ngibona kunokuhlukuluzeka okukhulu kibo abantwana labo ababalisi besifazane, ngoba ikakhulu ababalisi besifazane ngomama ngabazali labo banabantwana, kumele bakhangele abantwana. Kodwa isimo sibi, izinto kazihambi. Uyabutshona usendlini, akulokunye ongaphuma ukwenze la ukuthi uzincedise. So khonokuyana kuyamhlukumeza umuntu ongumama. Labo abantwana njengoba batshona bevalelwe ezindlini, weli bazabe befunda abanye bencediswa khonapho ezindlini, kodwa still labo abantwana
sokulakho ukuthi kubahlukumeze. Kodwa ke siyalubonga uhlelo lolu lukahulumende ukuthi uhulumende ubone ukufanele ukuthi kube njalo, ngenxa yokuthi kungayekelwa lakho kuthiwe hhayi lo lalowo kazibonele kazenzela kufunayo, kuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine befile. Uhlelo lolu luzavikela izimpilo eziningi, izimpilo zabomama, izimpilo zabantwana, lazo zizavikeleka. Kodwa ke akutsho ukuthi akusuze kube khona okunye.
Ngakho umuntu olesifiso sokuthi umkhuhlane lo umemetheke, sonke siyafisa ukuthi ngabe umkhuhlane lo uyakhonteyinwa, ulwiswe, uphele. But still, loba kunjalo, kuzaba khona izinto eziningi ezizahlukumeza abantu, ikakhulu abantu abangomama labo abantwana.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Catherine Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga lawe Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko. Mnumzana, umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi umumo unjani lapho okhona kumbe oke wawubona ukusenzakala? Ungasitshela nje ngamafitshane.
Hayi, umumo namuhle kakula problem. Iproblem nje yona le kuphela ukuthi impuphu kayifike ebantwini, ngoba abantu nxa belambile abasoze abantu behlale endlini, bazinikela abantu bethu kungasikho kufa yikuphi. Yikho kuyakwenza ukuthi abantu begijime beye emabhasini beye town bedinga impuphu etown. Kodwa ke uhulumende besengazani uyazama ukuthi impuphu leyi kayifike emalokitshini ward by ward, iye khona ngale impuphu leyo. Ingafika impuphu leyo ebantwini wena lapho, kungaba ngcono, kuzakhanya kunobubele khona lapho. Ngakho-ke kodwa-ke empuchini khona lapho abantu bayabuthana kakhulu, babuthana lokhuyana okungenziyo ngabona yindlala. Okudingakala ukuthi khona kube lamapholisa sibili abatshelayo ukuthi kabatshiyelane izikhala ezithile. Nxa betshelwa nje kuphela kumbe bangaba betshelwayo ngabaema-residence, hhayi umuntu olambileyo kayi, abazwisisayo ngabantu abadala. Kuthi laba abathenga impuphu khona laphana besiyayithengisa, igenga lesa esakhulayo abafana laba bathenga laphana besiyathengisela bona ugugu bona labo, yibo abalenkani bona labo. Kabafuna ukuzwa ukuthi khona betshelwe ngokushedela emuva, betshiyela namagephu. Umuntu abefuna ukuthenga impuphu eyedwa ephenduke kathathu kathathu, la kusasa impuphu ingabakhona, umbone gijima siya khona uhlube kwazi ukuthi lowo ngokuthengisa impuphu lo.
Ngokubona kwakho, uhulumende usebenze kahle yini ngalesi sikhathi sobunzima obudalwa yiyo i-coronavirus lobu? Kumbe kukhona lapho asilela khona, njengoba sisizwa kuthiwa indawo lapho okuhlolwa khona, okwenziwa khona ama-test kuthiwa zilutshwana kakhulu. Ukukhona yini ongakusola ngohulumende kumbe ongamncoma ngakho?
Uhulumende yena ngokwakhe kudingakala ukuthi encediswe laphana lalaphana. Kodwa-ke ngendaba yona le ukuthi indawo lezo zokuthestela lezi zingaba zilutshwane, ngibona engazani kusaseraiti mina uhulumende angahlala nje ezilungiselela, ngoba kakukavami, kakukadubuki kakhulu elizweni leli. Njalo into esingayixwayisa thina uhulumende yukuthi uhulumende angasavumela laba kuthiwa khona bazothestela ama-injection abo emazweni e-Afrika. Abanye bangakwenza yebo, kodwa-ke hhayi, isizo sebensundu lesiyisinye. Abafuna ukuthesta kabathestele emazweni laba lapho kufiwa khona kakhulu, hhatshi esizweni sebensundu kuthestwani. Lapha sifuna umuthi, whether ngowesintu Nga unwa esi lungo na lawa ma injection lao. Nga ube ikuti kona ngonko ndileyo. Hako nguti bezo testele bantwini. Banga testele zinjeni. Kumbe eze nyama zaneni. Nga lezo nyama zanazila lawa mkutlani. Koto nga mkutlani lawa ungeko. Aba testele kona ngale makiweni. Lapo kufiwa kona outside Africa. Hako nebantwini haba mnyama lapa. Sizo testele inti wangazi veli enza gale. So kuzo testele wakite bantu. Yukustelela lokea na njalo yu. Ukulumente enolo yabe vumeli nitu njanga enolo yabe tengisa bantu.
Vati ni manje abantu ikakhulu amakholwa siyabona labo abavunyelwa. Vati ni manje ngomumo kono.
Laba beze nkolo, abe machechi laba. Ama banda wonke bemele kuti kona bona ngaba kukile katespe kuleka kunkulunkulu. Bengene pantini sivilo kuti kona base mtandazweni. Hai kuti bebalekele unkulunkulu nguyemele esize. La ukulumende la pare ngega zengo kubwa nisise kuti. So kanyanza lisilandela wonke makulumende la enziwayo lawa. Mtaba wonke nje chigelele kumbe. Kwa manyamazwe, leli lizwe, leli lezakale kuti ngolokholo. Okubese kudingakale kuti khona, uhulumende yena nga ube lesineke wadeta, abantu laba bahamba e-church. Khonoko kodwa nxa sebese church, indaba yona leyo ukuthi kuyatshelwa ni 1 meter, 1 meter, akusuka kube nzima. Ngakho ke la uhulumende khona phala la u-challenge, ukuthi usele ukuthi yathatha decision bani. Kwaso kuvalwa nje lama-church, kube kasi sasiza khuleka sezindlu. Kuthi ke lapha laba uhulumende, lapha sifona ngani uzamile, yiko khona lokho nje uphela ukuthi abantu ngaba nikelani isikhali isikhathi.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lage uJesu ngalolo suku bembethela esiphambanweni sishaye lage linamakholwa lengoma siphiwa ngamadodana asewisile ngalesi sikhathi sekhefu lephasika ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inengi lithi ukukhuphuka kwenani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus lisiya kwaba lichumi lantathu kuveza ukuthi bengaba bebanengi abalomkhuhlane lo elizweni. Ngakho uhulumende ukhuthazwa ukuthi engeze inhlelo zokuhlola uzulu. Inhlanganiso yemisa Zimbabwe isimangalele amapolisa emthethwandaba iwethesa icala lokuhlukuluza intatheli ngesikhathi sisenza umsebenzi wazo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkuma.
This is